Ababalisi bakhalala umsebenzi ngesikhathi lapho abafundi bekhangelelwe ukuqala ukubhala imihloliso yeviki ezayo. Bathi isinqumo sokuphiwa ibonus ngedola leMelika asisoke silethe umahluko ngoba kuza kwenziwa okwenyanga eyodwa kuphela. Umnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa injongo yokuthatha leli nyathelo.
Kulezi i-12 days ezifakwe i-athuzi esikunazelelayo ukuthi uhulumende kumele aboniswe ngokuqakatheka ukuthi abantu bahole i-US dollar, ngoba kumanje nje i-economy ngendlela i-inflation yenza ngayo imali ayisathengi. Yikho la uhulumende uze wathi uyasizwela ngoba uyabona ukuthi i-economy njani, but i-economy ayiqalanga namuhla ukuba nje uhulumende kabhadale abantu ngama-US dollars imali ulayo.
Uqhubekela phambili uJamela echasisa inkinga ababalisi ababhekane lazo ekubhaliseni imihloliso.
Izimseki yenza nje into engayifanelanga ukuthi iyenze, ngoba umbalisi engalahla amaphepha wezimseki uyabotshwa lokubotshwa, xotshwe lomsebenzi. Kodwa umbalisi engaba u-accident ephethe izinto zemzimseki, izimseki ayimkhompasethi umbalisi, ithi ayila contract lombalisi. Manje nxa ngela contract lombalisi, umbalisi uzasebenza njani ngela contract? Na ababalisi abasoze bahambe ku-invigilation ngoba abala contract. Nxa izimseki ifuna abantu ba-invigilate, ayibasayinisi i-contract.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathabeleland North, uthi abakukhangeleleyo ikuphiwa iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018.
Siphosela izikhali zethu phansi ngoba sikhalaza ngeholo lethu esilithola elincane, alisenelisi ukuthenga ulutho. Yikho sivumelene njengenhlanganiso ukuthi hayi, thina sizathi sihlale phansi uhulumende aka aze asizwe. Njalo sikhuluma ngendaba ye-bonus, akusoze kusincedethwe ngoba kuyabe kuyinto eyiwo ezayenzakala inyanga nale. Kodwa sidinga ukuthi uhulumende abisele iholo lethu kulapho elalikhona khona ngo-2018 li-540.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi okubathabisayo yikuthi ababalisi baqhubeka besiya emsebenzini kungakhathalekile okuvela kunhlanganiso zabo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is very much encouraged by the commitment to duty of our noble teachers.
Ugatsha lwezemfundo luyakhuthazeka ngokuzimisela kwababalisi abaqhubeka besiya emsebenzini. Izolo elizweni lonke inani lababalisi abahambe emsebenzini bayi-94.53%. Singakhangela eMathabeleland South bebe yi-96.67%. Ngalokhu siyakhuthazeka ukuba ababalisi lokhe besiya emsebenzini.
Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli senhlanganiso yemihloliso eZimbabwe Schools Examination Council, uthi ababalisi kumele bakhonone kumqhatshi wabo ngoba okwabo yikuletha imihloliso gabala zikolo. Kungakho imbadalo yokubhalisa imihloliso kumele ivele kumqhatshi wababalisi. Asenelisanga ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kumaviki ambalwa adluleyo, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat yethule umbiko othi indleko yemuli ebunjwa ngabantu abayisithupha isifika kunkulungwane phose ezingamachumi amane i-39,924 ukuze benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelele ukuthi intengo yempahla ilokhe ikhuphuka mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty datum line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola i-4,734. Ngimele studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.